Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC. Walamukela kustudio 7 ngomgqibelo mhla ka 9 kuMabasa 2022 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, owazakala njengomkhokheli welinye lamacele MDCT unkosazana Thokozani Khuphe uthi ibandla lakhe selingene kwele Citizens Coalition for Change kulandela ukuphatheka kwakhe emhlanganweni lapho bekulomkhokheli waleli bandla umnumzana Nelson Chamisa kobulawayo namuhla. Isikhulumeli sebandla le-CCC kobulawayo umnumzana Sweden Chirowota uthi bamangele bebona unkosazana Khuphe ezama ukungena kulo mhlangano ngoba ubungowesigaba atsho omuntu wonke.
So simangele sibona ubani uKhuphe eme phande ezama ukunjani ukungena. Umongameli ubonile lokho wamvumisa yena ukuthi anjani angene. Iprovincial Assembly yayingenwa ngumuntu wonke.
Balokhe behlalele evalweni abukuza eDeepsclaw eSouth Africa kulandela ukubulawa kwesizalwane seZimbabwe kulelo lizwe kuthange.
Uthenzi kakhulu lapha eDeepsclaw ngoba umuntu waseZimbabwe nje umuntu angasafunakaliyo lapha. Akusenandaba nokuthi ulephepha umbawula phepha uyona mbawoli. Kusho abantu sebehlalele evalweni. Sike sezwa i-audio lapha dithekhilethi usisothi yena balele beqatshile impela bahambe bayalala egangeni besesaba khona ukuthi kuyangena sobantuku lokhu kudingwa amaphepha.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo umsakazo. Owazakala njengomkhokheli welinye lamacele MDCT unkosazana Thokozani Khuphe uthi ibandla lakhe selingene kwele Citizens Coalition for Change kulandela ukuphatheka kwakhe emhlanganweni lapho bekulomkhokheli waleli bandla umnumzana Nelson Chamisa kobulawayo namuhla. Kubikwa kulabanye abamvimbeleyo ukuthi angene kodwa umnumzana Chamisa wasukuma yena ngokwakhe wamngenisa. Njalo wakhuthaza ibandla lakhe ukuthi lingabi lenzondo kodwa lamukele abanye ngoba i-CCC kulibandla elitsha. Owazakala njengesikhulumeli se-MDCT umnumzana Ntando Ndlovu uthi akusela MDCT ekhokhelwa ngukosazana Khuphe ngoba leli bandla selingene ku-CCC. Uthi akuzange kube lengxabangxoza njalo wonke umuntu wamukele unkosazana Khuphe ngazo zombili. Wamukelwe njani unkosazana Khuphe kulo mhlangano? Ungachazisa ukuthi kahle kahle akusela MDCT yini njalo unkosazana Khuphe uselilunga le-CCC?
Into eyenzakala kamuhla ukuthi wonke umuntu
umuntu athe umlandeli kaDokotela Khude singumuntu webandla le-TPC elikhokhelwa ngubaba uChamisa. Kakusela bandla uDokotela Khude alikhokhelayo njengoba sithile abantu bakhe athi umlandeli ukuthi kabayesikela ubaba uChamisa naye ngokwakhe uDokotela sisikela ubaba uChamisa okuveza ukuthi hayi kakusela ibandla okuthiwa yi-MDCT ikhokhelwa ngumama uDokotela Khude.
Lizakwazisa abantu ngokusemthethweni yini ukuthi iMDCT ekhokhelwa ngokwasazana Thokozani Khube isiyi-CCC?
Into eyenzakele namuhla ilo mbutho unalokhu kuzayo ukuthi kambe kuzayenzakalani kubandla le-MDCT yade likhokhelwa ngumama uKhube. Umutho ngokuthi akusela bandla okuthiwa yi-MDCT bonke abalandeli bakadokotela uKhube bayakwazi sebesikhathi betshelwa kusukela ngozibandlela lonyaka ukuthi hayi sonke sesisiyangena kubandla le-TCC. So abalandeli bakadokotela uKhube kade belandeledokotela uKhube bonke bayakwazi ukuthi sesisiya ku-TCC sesingamabandla sesilibandla linye le-TCC siyengenile ku-TCC kela ngitho nani ongakhulunywa khona ngebandla le-MDCT. So isenzo sanamuhla yiwo umutho omkhulu ukuthi sesingabantwana e-TCC ngaphansi kwesandla sikababa u-Advocate Nelson Chamisa.
Lo umnumzana Ntando Ndlovu obesazakala njengesikhulumeli se-MDCT esixoxelayo ekobulawayo. Kusenjalo isikhulumeli sebandla le-CCC umnumzana Swithe Ntshirowotsa ukobulawayo uthi bamangele bebona uNkosazana Khube ezama ukungena kulo mhlangano ngoba ubungowesigaba atshe womuntu wonke.
Hayi, silokujabula silo mongameli wethu namhlanje lapha kontuthi ezazithunqa obezohlangana namacitizens ezojabula lathi ukunqoba esakwenzayo kukhetho okade lukhona mhlaka-26 March 2022. Kuqinisa umhlangano ukuthi abantu besebenze ndawonye njalo bezimisele ukusebenza ngoba kulo khetho oluzayo umnyaka ozayo. So umhlangano nxa kuthiwa ngeprovincial assembly kumbe provincial council awusho umuntu wonke. Yebo, silamalunga amaningi emhlabeni kodwa abanye abayenelisi ukuthi benjani bephakathi. So simangele sibone ubani uKhube eme phandle ezama ukunjani ukungena. So into esuke yenzakala ukuthi umongameli ubonile lokho wamvumisa yena ukuthi anjani angene. Into eyenzakele umhlangano thina sintshelwa eze province sitshela ukuthi i-provincial assembly. I-provincial assembly ayingenwa ngumuntu wonke.
Lingasitshela njalo ukuthi kungani abanye bemvimbele njalo uze wangena njani?
Sengitshilo phela ukuthi umhlangano kube nge-provincial assembly. Nxa nge-provincial assembly ngabantu abanjani abangamakhethela abakhona njani ezikhundleni zokukhethela. UKhube kakho kulezo zikhundla. Umongameli nguye umvumele ukuthi anjani angene.
Umnumzana Ntando Ndlovu uthi yena uNkosazana Khube uselilunga lebandla le-CCC njalo akusela MDCT. Liyavuma lokhu ukuthi lilunga leni njalo liyakwazi lokhu yini?
Nxa ezilunga le-CCC kamelanga ebekhuluma nawe, kamelanga ebekhuluma lezintatheli zezindaba esithi uyisikhulumi sikaKhube. Nxa elilunga le-CCC umthetho uyawazi i-disorder leyo ngoba isikhulumi sakobulawayo yini njalo ngikhulumela ibulawayo. Yikho ngitshile ukuthi i-caretaker province ngoba umhlangano lo ungeriphablic besiyawubize le-white kumbe le-amphitheatre lapho uyabe kunjani uyabuya abantu abaningi. But ukuthi siwubizele e-McDonald's besikwazi ukuthi uhlangana ama-structures kuphela. So thina asithandi ukuthi abantu bethi nxa umhlangano ubize ukuthiwa ngowama-structures bebuye besaphazamisa besenzela ukuthi banike amintatheli indaba zokubhala. Umhlangano ungabizwa as a public meeting ungathiwa ngowonke umuntu yes laba abanye abantu balelungile ukuthi banjani bebe khona. Saba leyinye i-problem last week lapho okwabuya abantu kuwumhlangano we-provincial executive. sabona abantu abangeni ku provincial executive sebekhona egeti omnye wadobhilije waqalisa ukuxotshanisa omnye umfana oca ngutinashe umxotshanise ethwelile okhuzeni ilitshe abesecurity bathi hayi wena ngena phakathi lapha ntinashe lwana wangena phakathi awuzange kube njani lo dlalela kade lukhona so besicela ukuthi nxa umhlangano ubizwa ungaze umbiko uphume ukuthi umhlangano lo ngowama-strategies makube njalo
liyabamukela yini unkosazana Khuphe labantu bakhe
umama uKhuphe ufake umbiko ukuthi yena uyilunga le Coalition for Change njalo uyi ordinary member amboni ukuthi ukhona umuntu ophikisana nalokho
lo mnumzana Sweden Chirowoza isikhulumelise ebandla lesisi kobulawayo ngesizwe ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane isiphathamandla somanyano we-United Nations umnumzana Martin Griffiths uthi kufanele impi ephakathi kwele-Russia le-Ukraine iphele ukwenzela ukuthi abantu besizwe njalo labo abacatshileyo bekhululeke ukuzihambela lokhu kulandela ukukhulumisana akwenze lesiphathamandla sikahulumende we-Russia esibona ngezomvikela umnumzana Tigray Lavrov. Uhulumende we-Cameroon uthi abafuna ukuzivusa kulelo lizwe ama-separatist ahlasele imizi edlula ithumi lambili eduzane lomngcele weNigeria ekuqaleni kwayonale iviki abulala abantu abayisithupha njalo abeqophe abohlobo lwembororo abathi basebenza lamasotsha. Izakhamizi zeMathebeleland South zithi kwehluleka kwamapholisa ukuthi abophe amasela ezifuyo yikho kubangele ukubulawa kukamnumzana Justice Ncube owe-John West eGwanda obecatshangelwa ngumphakathi ukuthi kulesandla ekuntshontshweni kwabobabhemi. U-Albert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Umnumzana Justice Ncube ubhubhe ngolwesihlanu kuviki edlulileyo ngemva kokutshaywa kabuhlungu abahlali bemashaya phansi kweguyu abedlula amathumi amabili bencedisana lezizalwane zakweliBotswana ezazilithumi lanye bemethesa icala lokutshontsha ababhemi. Izakhamizi esixoxelazo zithi sezile minyaka zitshontshelwa kungelanyathelo elithathwayo ukuze lawa masela abothwe ayebhike ejele. Umnumzana Victor Spando isakhamuzi seManama njalo ngutshalimana wenhlanganiso elizana lokutshontshwa kwezifuyo eGwanda Anti-Stock Theft Association iGASTA uthi kukaningi bebamba xhaka amasela ezifuyo kodwa eyekelwa.
October to December sikwazi ukuthola amadonki over 67 abetshontshiwe kwabanjwa futhi amasela afika kubo 10 to 15 if I'm not mistaken. Kodwa kusizwisa ubuhlungu ukuthi phakathi kwalawa masela alikho seligwetshiwe bonke banikeza ibheyili bangaphandle kameko ezimbili abantu abahambe khona besiyadinga amadonki abo eJohn Deere bafika baganyulwa kabuhlungu kakhulu kodwa amacala avulwa amabili akukho umsolo osebotshiwe owakwenzayo lokho.
Ngokunjalo umnumzana Siphanda uthi kuyadingakala ukuthi amapholisa asebenze ngendlela eqondileyo ukuze kungabe lokulahleka kwempilo zabantu mahlayana nje.
Sinanzelele ukuthi uVusa Mthophini ungomunye walabo evulela amacala kodwa unokubonakala ehamba labomthetho lamapholisa kodwa bengakwazi ukumbopha. Sicabanga ukuthi akube umthetho ukhona uyasebenza akube konke lokho kasinakho silusizi kakhulu ngendlela umthetho ongasebenzi ngayo ngendlela amapholisa angasebenzi ngayo ngendlela ijudiciary yakithi engasebenzi ngakhona. Besicela ukuthi uhulumende asincedise kakhulu especially abantu laba abatshontshayo benganikezwa amabheyili ngoba uma benikeza amabheyili mabengaphandle babuyela futhi behlukumeza futhi umphakathi.
Umnumzana Love Moncubo oyisakhamuzi seMatobo uthi ukuyekethisa kwamapholisa ukubopha amasela ezifuyo sekudala ukufuthelana okukhulu kungakho izakhamizi zigcina zithatha umthetho ziwufake ezandleni zawo.
Amapholisa adlala amasela abupha amasela bebayekele bengasiki kumbe nasemakhothi pho lokhuyana kuyasilimaza kuyenza imeseji yokuthi bebone ukuthi sizondile yiyo nale qakathekileyo ukuthi sizithathe ngithathele umthetho nje kancane nje sifake izamini zethu kungaba kabili kube ngathathu bazaphakamisa amakhanda lobona ukuthi abantu bazondile yikho ke imbangela kakhulu umthetho sifake izamini zethu nguye uhulumente uyokwenzayo lokhu ukuthi thina size sizonde siyedlulise.
Umnumzana Ekemo uthi kwehluleka kwamapholisa ukuvikela izakhamizi kubathiya besengozini kungakho izakhamizi kumele ziphume lamaqhinga okuzivikela.
Ukhumbule ukuthi silama-cases abantu abangu-2 abathathelwe izimoto, omunye wakhutshwa ilizwi watshaya wathathelwa itraka yakhe esuku khona phana, but the perpetrators have not been apprehended. So okusalayo kathesi abantu ukuthi bazivikele. Abantu kumele basebenzise everything ukudefend izifuyo zabo ngoba yikho lapho abaphila khona, abala amapentsheni, abala elinye ilifa besides izifuyo zabo. Into le izagcina vele ikayikunzimeni abantu bebulalane.
Umnumzana Amon Clinic ngathi ngukhansela kaward 10 eGwanda uthi kukhona okunuka santungwana esipholiseni.
Umphakathi uzamile ngamandla wonke ukuthi uncediswe ngamapholisa kodwa amapholisa let down. Into emangalisayo ukuthi abakhulu bakhona, kutsho ukuthi ukutshontshwa kwezinkomo lezi labo abakhulu intshontsho bebelithola from ama-genius abo. Ngempela ngempela umphakathi noma kuphi kwesigaba sebandebeleni asisela siqiniseko sokuthi silamapholisa oqobo.
Isikhulumeli samapholisa umnumzana Phonyathi uthi uZulu kumele athiyane lo mkhuba wokufaka umthetho ezandleni zakhe kodwa abikele amapholisa lapho ethe waphatheka kakubi. Umnumzana Nathi uthi basaluphenya udaba lokubulawa kukaJustice Ncube. Umongameli Emmerson Mnangagwa usebumbe ikomiti eziphathamandla zikahulumende ezaphenya udaba lokutshontshwa kwezifuyo zakwele Botswana ezizalwane zakuleli. Lokho kuza ngemva kokukhalaza kwamongameli wakwele Botswana umnumzana Mokgweetsi Masisi uthi izifuyo zakibo ziyaphela ngenxa yamasela emngceleni wakwele Botswana leZimbabwe emnyamba pheli. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngisemajawunde neGwanda ngu-Albert Ncube.
Lamlela nampa wakho wembula
kugama
ngesi litshiye kancinyane ezandleni zikaChris Dande weStudio 7.
Lichona njani zilukandaba sidibana njalo uhlelo liphuma lendaba lichone lendaba. Igama lami nguChris Dande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Bongani Mkhwananzi, isiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo lezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa, eyeZimbabwe Community in South Africa. Umkhwananzi nguye obonakala emfanekisweni kamabonakude ividiyo ephathiswa ngamapholisa ukuphekela ixuku lezizalwane zakwele South Africa ebezimxotsha emhlanganweni obusenziwa phakathi kwazo lamapholisa kunye leziphathamandla zikahulumende wele South Africa kulandela ukubulawa kwesizalwane seZimbabwe edolobheni leDiepsloot.
Okwakuqala ngiyakuwamukela kuhlelo mnumzana.
Hayi, siyabonga kakhulu ukwamukeleka ehlelweni kubalaleli bonke, siyabonga.
Sibonile lapha eDiepsloot ungani ubufakwe ekhoneni lapha usuxotshwa emhlanganweni, ungasela ukuthi kahle kahle kuhambe njani?
Besibiziwe ngama community leaders ase Diepsloot ku stakeholders meeting basithumela umyalezo laphana bathi hayi bacela iZimbabwe Community South Africa ifike kulowo mhlangano. So nathi sifike laphana singabantu asibizwe community ngama community leaders bethi singama stakeholders njengoba umphakathi wethu uhlala khona eDiepsloot. Ngikhishwa nje ngoba mangisukuma laphana ukuthi nami ngiphawule nami ngizama ukuaddressa isimo sokuthi umfo wethu lapho Elvis Nyathi obulewe lapho eDipsluti ekhandwa ngamatshe wazowachishwa ichayelwa ukuthi akala maphepha ngapha etesta ayiqala ukuthi uyigebenga ngenxa yokuthi uke wazama ukubaleka ngenxa besithi bangena bafuna lawo maphepha. So ngithe ma ngizwika nje ukuthi ngumuntu omele iZimbabwe Communist South Africa vele umphakathi wathi wavunama abantu basukuma abanye laphana vele sebefuna ukungihlasela amapholisa abavimba kasengikhiphela ngaphandle ngapha. Yingakho nje ngibona nje iminista laphana sebuya eselezozama ukuthi azwisise ukuthi ngingubani kanti kuhamba njani kungani ngilaphayana. Ngichazela nje ukuthi sibiziwe thi washo nje ukuthi yena no umhlangano lo uthens abantu bathi ukuthele-ke ubungafanelanga thina size laphana. Kodwa-ke hhayi yikho kungikhiphe ngentuba kodwa ukuthi ngingumzimbabweni ma ngivele ngibutho nje lokho uhle wavuka nje umsindo ziphakathi imithingi yangasalawuleyo.
Wona umumo unjani sikhuluma nje abantu badlela evalweni na? Sizwa kuthiwa bakhona abanye asebecabanga ukuthi babuyele ekhaya, kukhona yini okuzwayo ngalokho?
Kuthensi kakhulu laphana eDipsluti ngoba umuntu waseZimbabwe nje umuntu angasafunakaliyo laphana, abamfuni nje lelo hlebu labantu abangafuni abantu baseZimbabwe nje. Alisafunisena ndaba nokuthi ule phepha kumba ula phepha uyona mbawoni nje umuntu abasamfuni, so abantu sebehlalele evalweni. Kulaba abafuna ukuphenduke babuyele ekhaya angikezwa kahle kulokho, kodwa-ke abantu bahleze evalweni sike sezwa i-odiela badisekhuletu sisothi yena balele becashile mpela bahambe bayalala egangeni besesaba khona ukuthi kuyangenwa dobayido kulokho kudingwa amaphepha.
Okokugcina ungavalelisa abalaleli?
Siyabonga kubalaleli inhlangothi zonke zomhlaba, libathandazele abantu bakithi. Abantu bakithi basenkingeni enkulu, sebephila okwenyamazana behlala bethukile. Kulusizi kakhulu lokho. Siyafisa mpela ukuthi ngabe kunendlela mpela abantu bakithi into zabo zilungiseke, kungabi ukuthi baphila kanje babulawa njengenyamazana nje kanje. Kambe isihluko esingaka sokuthi umuntu abulawe echiswa ngepetrol ekhaya khona bekhanjiwe ngamatshe walinyazwa nonkosikazi eqetshulwe waqetshulwa ngemvuvu. Imbi le nto eyenzakala laphana nje sinethemba lokuthi uhulumende wase-South Africa uzokubona mpela ukuthi le sisimo esesiphila under sona akulunganga kakhulu.
Lo-ke bekungumnumzana Bongani Mkhwananzi, isizalwane seZimbabwe esihlala kwele-South Africa, engwenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa, ebesixoxa laye kuhlelo Liphuma Lendaba Litshone Lendaba. Igama lami ngoChris Ande, asidibaneni njalo ngeviki ezayo. Lilale.
Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa sikhuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Namhlanje kweziphathelane labesifazana secubungula uzakela oluqhamuke kwele-South Africa kuze kubulawe isizalwane seZimbabwe, umnumzana Elvis Nyathi. Sixoxa lo nkosazana Gugunqube, umsekeli kamgcinisihlalo wegatsha olubona ngeziphathelane labesifazane kwinhlanganiso elwela ilungelo loluntu e-African Diaspora Global Network.
Bakithi behlukunyezwa ngendlela abahlukunyezwa ngakhona, siphatheke kabi kakhulu and asisuthiseki. Yayiphinda leyo ukuthi asisuthiseki ngendlela uhulumende abamba ngayo le ndaba. Kungathi ukhuluma enye into abe sesuka yenze enye into, ngoba if le nto uhulumende ngempela ngempela ubengayifuni engayifuni okweqiniso, uhulumende besieke sibone amaphoyisa ephelekezela izigebengu zisiya zisetha ezindlini zabantu. Besingeke sikubone konke lokho, ngoba angikaze ngibone okwenhlanhla lasi bethi bona bayobheka okosantini kokopretoria west kokomafowes bethi bayobheka izidakamizi, angikaze ngibabone. Kodwa babheke emalokishini okuhlala khona abantu abaningi. njengabanye abantu abamnyama baseMzansi. Sifuna umongameli akukhulume obala kube inkulumo yakhe bayisekelwe yizenzo zamaminista akhe.
Njengenhlanganiso kuyini eselikwenzile ngalolu daba?
Thinathe sizamile sikuprocess okokuqala, sikuprocess yokuya kuma-human rights commissioners ukuthi siyovula i-case against uminister we-home affairs. Ngoba sifila ukuthi inkulumo zakhe yizo ezinye ezenza ukuthi udlame lusukume kakhulu, abantu bangaphandle bahlaselwe kakhulu. Okwesibili, silokho sisaqhubeka njalo siyazama ukuthi sikhulumisane nabantu baseMzansi ukuthi abantu bangaphandle akusibona izitha zenu, akusipho yona abalenza libe ngabayanga, sibona abalenza lihlupheke. Siyaqhubeka siyakhulumisana nabo nama-community leaders, siyaqhubeka singi-engagana nawo. Sikhona kuma-community, sikhona simile ngey'nyawo lapho kwenzakala izinto zonke. Ithumile nje sokukhona sibhekile into esizikhulumayo, asikhulumi into zokuzwa, sikhuluma izinto esizibona first hand information ngoba siphansi thina la ku-ground. Thina njenge-African diaspora sicela ukuthi uhulumeni we-South Africa aconsider ukuthi into yonke ayenzayo kulabomama labantwana yibo abahlukumezeka okudlula wonke umuntu. Njalo uzwile lo ubhuti wami uthi yena amaphoyisa athole lo muntu esaphila. Sicela ukuzwa uminista yena wamaphoyisa nomongameli welizwe bexwayisa amaphoyisa ukuthi makayenze umsebenzi wabo bengalayo inketha bethala. Sicela lathi ukuphathwa njengabantu. Sicela lathi ukuphathwa njengabantu abale dignity ngoba umthetho uthi wona awukwazi ukuthathela umuntu idignity yakhe. Ungathatha konke kodwa ukumthathela idignity yakhe awukwazi. So sicela South Africa nathi nisiphathe njengabantu, asizona izilwane, asizona iy'nyamazana. Sicela nisiphathe njengabantu nathi sihlalisane nini bantu bakithi, sihluphekile sizwele siselizweni lenu. Sicela lisamukele ngezandla zonke, amaphoyisa makayenze umsebenzi wabo babophe izigebengu. Abantu bengavunyelwa ukuthi bethathe umthetho bewufake ezandleni zabo. Leso yisicelo sethu se-African diaspora njengeqembu. Siyabonga.
Leyo bekuyingxoxolo Nkosazana Gugunqube, umsekeleli kamgcinisihlalo ugatsha lwabesifazane, inhlanganiso elwela ilungelo loluntu e-African Diaspora Global Network esixoxelayo ese-South Africa. Ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Zakala njengomkhokheli welinye lamacele MDCT uNkosazana Thokozani Khuphe uthi ibandla lakhe selingene kwele Citizens Coalition for Change kulandela ukuphatheka kwakhe emhlanganweni lapho bekulomkhokheli waleli bandla uMnumzana Nelson Chamisa kobulawayo namuhla. Isikhulumeli sebandla le-CCC uMnumzana Sweden Chirowodza kobulawayo uthi bamangele bebona uNkosazana Khuphe ebuya kule umhlangano ngoba ubungowesigaba atsho womuntu wonke. Balokhu behlalele evalweni abokuza e-Diepsloot e-South Africa kulandela ukubulawa kwesizalwane seZimbabwe kulelo lizwe kuthange. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olisayo. Yimi uSithandekile Mhlanga, ngikhona pha e-Washington DC. Lela wenu asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.